Imali ngathi sengiphuma umsebenzi ngo-2004 ngathi ngiphilipenti. Then ngasengikhangela ama-parts kokhethi. Ngasengibona ukuthi ama-parts kokhethi angangibhadala ngithenge into yami ngihambele ngeplani yokuthengisayo. So ngasengifaka imali yami ukuthi jenekethe ngoba kuma-parts lapha i-tax free. So ngithe ngiyifakile imali leyi kwazofika isikhathi sikagono. Ugono wakhansela ama-zero. Mina ngangananzela ukuthi leli mali yami izakhanselwa. Ngokwansi kimbe ndibe imali yami engeke ayikhansela nje umthethi. Ithese ngithi niya eCape bathi abanjela bathi Ndlovu sokuyezela iminyama akusela mali. La namuhla ibhuku lakho nalokho linjalo. Imali yonke leyo engayisebenzisa pho for all these years ngu-ami yaphelela khona pha. Ngasala nokuyingosanyana ongisebenzile.
Siyananzelela ukuthi ayisini lodwa elaba lohlupho olunjalo.
Abanye labo bangena kungozina leyo kodwa-ke khangena phela ukuthi kunabanye abangena bevele babekhona pha ekhaya malokuthi angithi abona ukuthi thina sibuye sizame ukuhlonza from Norway. Uzakhumbula-ke ukuthi ngesikhathi singekho lapha bakwakhulunya ukuthi sefile iminotho zabiwa kwabuya isikhathi sebhukura hunda zangasiyakhe ngoba ngaleso sikhathi wawuvele ngepi wakho ekhaya ngoba nxa babesazi ukuthi umfazi wakho ungwedorika lezitha uyabulawa so ukhumbula ukuthi up to 87 kwakungala muntu esigabeni sakithi ukuthi angakho umuzi njengathi sinamagorila ezipha ngenxa yegugula windi sasibulawa sizilayo then now ungakhangela ukuthi from 87 2004 ususaka isikhathi esaba silutshwane kakhulu lazama-resources ahlathathwa futhi khonapho wasale ngasela le lo msebenzi kwasuthukhulile hambe hlala phansi nto
imali leyi ephiwa abalwa impi yenkululeko nyanga zonke ke yona liyayithola yini njalo iyenela
imali siyayithola that vele imali nje yi-100 and something ukhangela ukuthi khathesi njengyabona nasiyezi lezila linanga umnyaka yonkekazasivunza size esikhwameni ukuthi ukhangela khonapho ukuthudle khonapho ushaka lempuku umntwana kayesikoli umama uyageza lami ngiyageza njengoba sengiseze ekhaya nxa kuthiwa nge-poverty bottom line njengoba sizele sesikhulile sesingaka ngenxa yempi sabuya sesithatha abafazi sesisaga vele sesikhulile abantwana abancane okunganakhangelelanga ukuthi ngeminyaka yami lengilayo 62 years ngabe lokhu ngisesele umntwana ofundayo ingabe ngumuntu esengizele iqintisi but ngenxa yempi lokhu ngifundisa
ungathi ngabalwa impi yenkululeko bodwa yini abasebunzimeni obedlule babanye kumbe hhayi wonke umuntu uthwele nzima kuyini okungenziwa
abantu basemzimeni ma ubuzima bakhona obunye benziwa ngabomo ubuhlungu bakhona ibobonoko bakathesi ngikhuluma ngisezinto abantu abala lutho ukuthi kufana kumnyaka vela kuzange kube lelutho emasimini ngakho nje okwadla umuntu emasimini kuzima okumangalisayo kodwa phela abanye bangcono abanye isayizi zami kabasafundisi abantwana sebebancedisa labo angithi akomdukela khona kodwa-ke ubuzima bukhona kakhulu hhayi khona obuncinyane futhi njengoba ukhanga uyabhekana nokuthi abantwana besikhangelele ukuthi bazasithengela amasepa sebephumile imsebenzi egoli lakho kuyabheda lapha kade sithunyelwa khona ama-tukesi yamagobgobisi usaphembelanga akusela lapho esikhangela khona nalona umnyaka bekungcono kuzephumeza kathesi bayakhala abantu egoli abakhala ngerandi bathi irandi liwile irandi vele kalisebenzi ukuthi inkomo seziqaseziyaqalisa ukucuba yena linyanga singafela yikhona ukuthi udike ufa kwethu seba ngabantwana bakayisiriya abagcina besiba izigcine egibhile sebethengisa into zabo kufana sobezaphelela.